Abadabuka eZimbabwe abahlolela lokhetho bathi abatsha bekhokhela amabandla amaningi agoqela elibusayo leANC, Build One South Africa, lele Economic Freedom Fighters ngesikhathi kulungiselwa ukhetho lolu langosuku lokuvota. Omunye wabahlola ukhetho lolu nguGift Osalotsiziba, okumbuthano weBlue Movement osekela owayekhokhela ibandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa.
Mina-ke besile Observer Mission eSouth Africa, lapho-ke ebebe lokhetho labo oluveze sobala ukubana-ke iSouth Africa i-advanced in terms of ukuhlonipha amalungelo abantu, ikakhulu ilungelo labantu kubana bevotele uhulumende-ke abamthandayo. Njalo uhulumende weSouth Africa uzimisele ukulandela-ke izifiso zabantu. Yikho-ke ubona-ke abatsha abaphume kuningi kuyavota, kuyinto eqakathekileyo esifundileyo thina ukubana eZimbabwe kufanele-ke sikhuthaze abatsha ukubana be.
Osakhulayo owenhlanganiso ye-African Leaders Network uFreeman Mabhunga laye ubewele South Africa ehlola ukhetho.
Ngifunde ukuba kwenzeka ukuba abatsha nxa bekhuthazwa njalo bazinikele akulokhu esilayo. Sibone abatsha abaningi bephatheka hansi njengabasekeli, kodwa lanjengenkokeli okutho ukuba leZimbabwe nxa sifuna ngenguquko kumele abatsha baphatheke.
Ilunga lenhlanganiso yabomama eye-Young Women for Empowerment uGracious Mlotshwa uthi okukhulu akufundileyo ukuba amabandla ezombusazwe akuyona South Africa ayakhuthazwa ukuphatheka kwabatsha kusetshenziswa imithetho yakulelo lizwe. Uthi kumele kuguqulwe imithetho yeZimbabwe ukuze abatsha benelise ukukhankasela ukhetho bekhululekile.
Kumele sinanzelele sibili ukuthi intsha yeSouth Africa iphumile ngobuningi yabe isiyavota, kodwa lokho ayisikho okwenzakalayo kweleZimbabwe. Ngibona ngathi kumele sinanzelele-ke lapho njengentsha ukuthi ngeke sithi sifuna utshintsho nxa singaphumi sisiye ema-polling station ukuthi siye lwenza lolo tshintsho. So yiyo into yokuqala engibona ngathi kumele siyifunde lapho. Olwesibili, sinanzelela ukuthi intsha ilandela ipolitiki online, kodwa nxa sokusiya ku-groundwork asitholakali.
Abatsha abakubandla leZANU-PF abakade bekwele South Africa bathi okukhuthazayo kulelo lizwe ukuba abatsha abasiseli ilizwe labo okubi, njalo kabalithethisi okwenza basebenze ndawonye. Osakhulayo okudalele Central Committee uMunashe Mdutsa ngomunye wabalombono lo.
So laba abatsho njalo obakhuluma nge-ANC, sikubunyile okwenzakele ku-ANC, okwenzakele ku-ANC yeumsebenzi yesitha esifuna ukukhipha amabandla azombusazwe lawa esithi ngama-liberation movement alwela inkululeko. So imisebenzi yangkhona yaqala eZimbabwe bayehluleka, khathi sibabhizi khona ngale South Africa bazama ukukhipha ibandla labantu, ibandla le-ANC. Kodwa konke lokhu sikukhangele njalo, sibafisele inhlanhla abantu be-South Africa.
UGrigory Maphosa oyebandla le-Citizens Coalition for Change uthi okwenza kube lula kwele South Africa ukukhankasela ukhetho lokuvota yikuthi ibandla elibusayo kalethuseli abantu njengalokhu okuvame eZimbabwe. UChamisa yena uthi kumele iZimbabwe Electoral Commission ifunde indlela zokuqhuba ukhetho olukhululekileyo kukomishini ebona ngezokhetho kwele South Africa.
There are lessons to be learned. The key lesson being that institutions that are independent and professional are important for the stability and progress of nation. If you look at the conduct of the Independent Electoral Commission, it has been exemplary, professional, integrity, and of course accountability. There are a lot of challenges when you have such a process, but if you look at it, they were able to answer to those problems. You compare that with that.
Kunezifundo esingazifunda ikakhulu ukuba nxa kusekelwa inhlanganiso ezizimeleyo kuyaphathisa. Kunzima ukuba abantu baswele ukhetho xa luhambe ngendlela oluhambe ngayo.
Kodwa omunye osakhulayo okubandla leZANU-PF uMabutho Moyo uthi uChamisa kumele afundise abalandeli bakhe ukuncenga uzulu weZimbabwe ekudingeni amavoti njengalokhu okwenziwe ngamabandla aphikisayo kwele South Africa.
Wathi ngo-2018 wathi urigiwe wacelwa ama-V11. Wathola ukuthi ama-V11 akuma-agents akhe abonisa ukuthi unqotshwe okusemthethweni, waqala ukuthi ubengela ama-agents kwamanye ama-stations. ngumuntu olamanga amanye ayesabisayo ukuthi ona sikhuluma ngaye lapha mbone ngani vele siyabe sidlalisa isikhathi sabalaleli mbone ngani kunenge ngokuqhakathekileyo esingaxoxa ngakho enhlelweni ezifana lalezi okungelani nesentshamisa zimehlulile ipolitiki wabalekela iparty yakhe.
Inhlanganiso yezokukhetho kwe-South Africa Independent Electoral Commission ibika ukuba kunabatsha abafika izigidi ezintathu 3 million abavote kukhetho lwalonyaka, kwavota abayizigidi ezimbili lengxenye 2.5 million kukhetho lomnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.